Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Sokuphele iviki kungela muntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ethakazelelwa ngabanengi.
Thina sithola ke ifiga efika ku 49,000 kumbe ngamadola eMelika efika kuma 580.
Uhulumende uthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange $17,000 ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga. Kodwa iZCTU ithi imali eqondileyo yi 49,000.
Nxa sikhangela i-health sector kuma districts, are they prepared ukuthi badile lama issues e-COVID nxa kungenzakala outbreak esikolweni?
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa uhulumende esevula izikolo akalahlelo lokuphatha umkhuhlane we-COVID-19 aluba nawuthe wahlasela ezikolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuphele iviki kungela muntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ethakazelelwa ngabanengi. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi ababanje umkhuhlane lo izolo bangamachumi amathathu lanhlanu. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku 7,633. Inani lasebephephile lona likhuphuke ngabalithumi lasishiyangalombili laya ku 5,841. Abalokhu begula bangu 1,568, kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamathumi amabili lane 224. Abanye bathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola lomkhuhlane ngoba bakanya bebalutshwana abantu abahlolwa ngelanga. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange 17,244 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga. Imali le igoqela eyokubhadalela abantwana esikolo, eyokuthenga ukudla lezinye indingeko zempilo. Kumbiko ewethu le izolo iZimstars ithe imali le ikhwele yafika kulelo zinga ngenyanga esanda kwedlula, isuka ku 15,573 ngontulikazi. Ithi njalo umuntu oyedwa yena udinga i 3,449 ukuze phile kuhle ngenyanga. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU iyakulandula lokhu isithi imali eqondileyo efunwa ngumdeni olabantu abahlanu ngenyanga i $49,000. Siqoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sibona inamba kumbe inombolo zabo ngesikhathi nxa bezikhupha singathi zinamba ke ezibanjezeleyo zinamba eziphansi nxa sikhangela abantu abahlangana lakho ngesuku ngesuku bese sikhiphile ethu ke i-shopping basket ile ndlela ke sisebenzisayo ukuze sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu ingafuna malini. Thina sithola ke ifiga efika ku 49,000 kumbe ngama dola emelika efika kuma 580 indlela esibona ngayo. So i number ke kumbe singathi i total poverty expense evelela ke ku Zimstart I see yo esingathi ngenza imuli elabantu abahlalisile ngenyanga ilutshwana ke imali nxa sikhangela ke intengo ezikhona emashops lapha.
Umkhankaso wenu wokuthi abaqhathi bahlawule izisebenzi ngedola lemelika wona uhamba njani? Akhona yini amankampani ase ekuvumile lokho?
Umkhankaso wethu ukuthi izisebenzi ke zinikwe iholo ngemali yakwemelika kukhanya ke ingani iyaphumelela. Sesithole ke imbiko ethize abaqhashi ke bevuma ke bebizana ke lezi sebenzi ukuthi behlale phansi bevumelane ukuthi bangabhadalana njani bengakaze bebhadale imali kade sikhangelele. Sibona abanengi bathi ingxenye izabhadalwa imali yemelika ingxenye izabhadalwa ke imali iyaphakathi kwelizwe RTGS besikhangelele ukuthi ke abantu bebhadale ngemali yemelika yonke nje iholo. So siyazama ke ukuthi sibonisane labo abaqhashi kuma companies athize yikho sitheke umkhankaso so wethu ke ukhangele i-company nge-company ngokuthi sabona ukuthi ama-company ke singathi ngesilungu a-performa okuchiyeneyo. So asikhangele ukuthi ke umkhankaso lo uzaphumelela okufana nayo. Sizabona amanye ama-company evumelana lathi amanye azasalela emuva kodwa sibone ngani ke uhamba kakuhle bayavumelana lathi ukuthi imali ke elohlonzi imali iyangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Sibuze ohlaziya ezenotho umnumzana Regishoko ukuthi uthini ngokwehlukana kwemali ekhulunywa yiZimstart lekhulunywa yiZCTU.
Nxa sikhangele amafiga emabili ehlukene okufuze sibekwazi njalo sukuke siqiniseke ukubana basebenzisa liphi ibhasikiti ukube la mafiga lawa. Ungakhangela ukuthiwa i-poverty data line i-determine ibasket yama-basics eyabe ikhangele into ezifunakalayo phakathi kwemuli yabantu abahlanu. Kukhangelelwe ukuthi loba imali ze-school fees abantwana babefunda endaweni ongafuna ukugada khona imuli kuya kugada ubaba nomama nxa besebenza. Kukhangelwe into ezinjengempuphu, ichukela, amafutha, amagetsi le-rent lokunye nje okuncane okuyabe kufunakala. Nxa susithi i-poverty data line 17,000 ngezinye indlela kutho ukubana umuntu ongekho ongenelisiyo loba ongaholiyo mali iyabe khangelelwe ukuthi kwi-economy uyadubeka. Ngakho ke nxa ze-CTU isi-CTU poverty data line yabo iku-40,000 singathi yifiga yokunegotiata ngoba i-$500 ngokwayo $540 ngokwayo imali eningi kakhulu ngayiphi loba yiphi i-economy. Singathi basebenzisa ifiga naleyo yokunegotiata kodwa akusiliqiniso ukuthi i-poverty data line line ingabe i-40,000 kumbe i-540 kwaloba sikhangelele ukuthi maybe $200 equivalent $200 labo ngasi equivalent $200 khangele ukuthi ingabe idlalela kubo 20,000 kuya kuyi-poverty data line but ukuthi sithi i-40,000 angiboni kungabe kuyiqondile.
Umnanga kwa uthi umnotho usuhlalisekile ngenxa yenhlelo zikahulumende wakhe. Yebo kuqondile yini lokho?
Esingakutsho ukubana emthweni wakhe kulokuba leqiniso njalo kungabi lokuba leqiniso ngesikhathi esisodwa ngoba singathi economy responda kuma policy kodwa ukuthi sibe sesithi economy sistabilizile loba isizinzile sakhatshana ngoba ungananzelela ukuthi economy sikiyo kathe sibuye economy under pandemic loba ama demands loba i freedom loba ama desires omuntu wonke adinge kolula ukuthi ngoba loba unalo dollar loba unalo rand ubenelisa ukungenelisa ukuphuma phandle yolisebenzisa ukuvulwa kwama border okwenzakalayo ngenyanga ezayo kuza sitshengisa ukubana ama policy intervention kahulumende ayasebenza oqiniso kumbe bekusebenza ngoba besebenza siphakathi kwebhokisi elivaliweyo.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Siqoqelaye ekobulawayo. Ukuthethwa kwecala eletheswa amapolisa abikwa achaya abesifazana ababili beCountry Park kobulawayo kuqhubekele phambili emthethwandaba izolo lapho igqweta labasolwa elenqabe ukuthi umntwana oleminyaka eyisishiyangalombili azofakaza ngakubonayo aze athathe imifanekiso etshengisa ukulimala kukanina. Umntwana lo yindodakazi kankosazana Nokuthula Mpofu owamangalela amapholisa la elodadewabo uNtombizodwa ngemva kokutshaywa kwabo lokuthukwa ngamazwi abandlulula ngomhlobo ngamapholisa la. Inkundla yesayithi ivika ukuthi umnumzana Tinashe Zipe igqweta elimela amapholisa la abalisa umnumzana Simbarashe Vekwa lo mnumzana Tishawona Zariro uthe kumele omamangala balethe ubufakazi abazitaphela bona mathupha hatshi ukusebenzisa imifanekiso eyathathwa ngomntwana lo kumbe ukumsebenzisa njengomfakazi. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaqhubeka. Ngakwelinye icele ukuthethwa kwecala lokutshontshonzela uDlakela eletheswa umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngemva kokwaba amamaski alotshe ukuthi ZANU-PF masko kuqalisile izolo. Igqweta lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Udaba luka umnumzana Prince Dubeko Sibanda luqalisile umfakazi wokuqala unikile ubufakazi bakhe yindaba esazophahlulwa nje yinkundla ngakho ke sizathi fahla singazani ukuthi si-influence inkundla ukuthi ibone ngendlela etshiyeneyo kodwa hhayi ngasethi siyalukhangela hhayi sifuna i-witness nje hhayi ibibhuqa nje into zayo eziningi kubhuqa kucace ukuthi kanti usuka ngapho usuka lapho esiya ngaphi umuntu nje otshengisa nje ukuthi hayi ubuhlungu ngendlela into eziyo yona ngakho ke hayi sisezayisebenza siyiphuthe ngendlela efaneleyo.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe ngabatshutshisi kuyini njalo ngendlela ukuthethwa kwecala leli okuqhubeka ngayo kuyathembisa yini?
Umende ona athi kahle kahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda kwatholakala elezigaba ezazibhalwe ZANU-PF must go njalo wazinika abantu abasebenza ko-Pick n Pay ngakho ke wayezama ukuthi abantu bavukele umbuso we-ZANU-PF ngakho ke ngendlela thina esikubona ngayo sibona ungani kuyikuphelelwa ngoba umuntu uvunyelwe especially yena uPrince Dubeko Sibanda kuyaziwa ukuthi umuntu we-MDC ZANU-PF must go uqinisile ngoba yikho akucabangela ukuthi kufuze kwenziwe ngakho ke ukuthi sengabotshelwa ukuthi ule belief yona leyo sibona kuyinto nje engelamsebenzi nje kuyikuhlukuluzana nje singamazimbabwe.
umnumzana Ngobani Sithole ligqwetha likamnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli wepinga North edale lePhalamende njalo engowebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isethule ugwalo oluhlolisisa isimo sabantwana kanye lokuzilungiselela kukahulumende kudaba lokuvulwa kwezikolo. Lolu kwalo lulesihloko esithi Education in Crisis kumbe ukungami kuhle kwezemfundo. I-Athuzi ithi isifikise ugwalo lolu kuhulumende la kwezinye inhlangothi zomphakathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Neshine Mozitirwa.
Kadi sikhangela ama learning gaps ukuthi abantwana njoba sebele 6 months bengafundi baluze okungakanani kade bemele bekufunde in 6 months yonalezi kuyini okumele kuyenziwe ukuthi abantwana bakwanise ukukhava ikhono yonaleyi from ECD up to A level. Sakhangela futhi indaba ye teacher preparedness ukuthi isefet le kholo lama teacher are they ready ukuthi babuyele emsebenzini nxa sikhangela isefet yabo nxa sikhangela ikholo labo. Kodwa sigcine sithola ukuthi ababalisi abakabi ready ngoba imali ebayitholayo vele ayikwani. Ababalisi bafuna ukuholiswa le US dollar lokuyana kwikade sijayele ukukhuluma. Then issue enye esayikhangelayo issue yeba supporting pillars ukuthi njoba uhulumende wakhuluma ukuthi abantu bamkumele isikolo kumele zivulwe mhla ka-28 nxa sikhangela i-health sector kuma districts are they prepared ukuthi badile lama issues e-COVID nxa kungenzakala outbreak esikolweni. Sikhangela futhi indaba ye transport labanye abantwana labo babalisi ukuthi baya commuter every day behamba esikolweni. Sathola ukuthi i-public transport system yethu vele ayikwanisi ukuthi ababalisi labantwana ba commute every day smoothly behamba emsebenzini or esikolweni. Sineske sakhangela futhi indaba ye psychological issue yabantwana ukuthi ready ukuthi babuyele esikolweni njoba abanye kade be abused through child labor. Abanye bagcina beyenza ama child pregnancy. Kuyini okungayenziwa ukuthi abantwana babe ready ukuthi babuyele emsebenzini psychologically. Sigcine futhi sikhangela ukuthi iresponse ye government mayelana nendaba zonke lezona ama issues onalo onje iminjani. Sigcine sithola ukuthi i government vele ayiko ready ukuthi iholise ababalisi njoba namhla bakhulumile ukuthi bayakwansi ku offer 40% increase yema salary ababalisi. I government ama response ayo vele akho ready.
Lolu gwalo lizalusa ngapi?
Lugwalo lolu salunikeza ama stakeholders lohulumende basayikhangela amanye ama stakeholders sebesinikile ama recommendations abo. Then bangasinika ama recommendations bonke then lugwalo lolu sizalufaka ku public space silupublish.
Uhulumende engala ukulamukela ugwalo lwenu lolu lizakwenzani?
Uhulumende engayala uyamukela lugwalo lolu then i-right yababalisi ukudefenda i-labor justice. Into esiko esizayenzayo ukuthi si-organize ababalisi ukuthi nxa uhulumende engabaholisanga imali abayifunayo yona le esayifaka ku-report ukuthi ababalisi kumele baholiswe nge-US dollar. Kathesi yaba-organize ukuthi izikolo akumelanga zivulwe, akumelanga babuyele emsebenzini until i-right yabo yona le ya-recognize nguhulumende. Okunye fana le-issue ye-safety yabantwana le psychological preparedness abantwana isiyakwanisa ukuorganize ama parents through ama teacher parents si defend right to education yiko eziza kuyenzayo.
Umnumzana Neshine Mozitirwa ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. inkundla yezim live ithi abalwa impi yenkululeko abaphansi kwenhlanganiso ye War Veterans Pressure Group sebefikise amaphepha enkantolo ye High Court beyicela ukuthi ivimbe uhlelo lukahulumende lokubhadala abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi imali engange 3.5 billion US dollars. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi likhonona ngokuqhatshwa kwabongi abavela eMashonaland ukuthi basebenze esibhedlela seyingutsheni kobulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani msakazo weStudio 7, mina nginguSipho isifongo ngundebele ngiphuma ePlumtree eDumbodema evillage 27 ngaphansi kwesikolo seMathambo Primary School ngo-2015. Ngibonga umsakazo wenu ngoba sewuzwa sigcwele zonke indawo, noma sisebutswana noma siseSouth Africa siyawuzwa. Siyakubongela lokhu, sihleli sikwazi ukuthi ikhaya kuhamba njani. Kuhle khona ukuthi sizaphila kunjalo noma kunjani, kusekhaya kula kuthi singathini. Inkosi khona, ngiyalibongela lonke lisebenza khona lonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Njani Studio 7 yabo ngikubalani, mina ngixolisake abasemachurchi abasezinkonzweni, asiphumeni kuma-opposition, khanyelani-ke ukuthi ayangisa kanganani. Wena uyakusupport nale opposition ungowechurchi? No, mina ngikhulumela abamabandla, abafundisi labo bonke abasemzikonzweni. Kulo msindo ongayindawo kakwakhi lutho, ngenani ebandleni elizokuthula lilandele njalo umbhalo otshiwoyo abaseRoma 13 zehliseleni ngaphansi kwamakhosi enu. Itsho njalo incwadi engcwele, singazihluphi ngezinto ezenze. Ubeko nguNkulunkulu ukhethiwe, lani limkhethile, ukhethwe nguSomandla. Yekelani izinto lezi ezingakhanyiwa amatophe, izinto labadlwane abantwana kumatheme enkayo.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende wenkazatho kweleLibya uMnumzana Fayez al-Sarraj uthi uzimisele ukwehla esihlalweni ngenyanga ezayo alubana inkulumo zokubumba uhulumende omutsha ngenjongo yokuqeda impi kulelo lizwe zithe zaphumelela. Umanyano we-United Nations wona uthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka kwele Burundi lanxa uhulumende walelo lizwe eselomkhokheli omutsha ngemva kokubhubha kukamongameli Pierre Nkurunziza. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukwethesa ibandla elibusayo icala lokuzama ukuqilibezela kukhetho kuvamile emazweni amaningi, ikakhulu ezwekazi le-Afrika. Okungavamanga ikuthi ibandla elibusayo libe yilo elethesa amabandla aphikisayo umlandu ofanayo. Kodwa lokho sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eMelika kulezi nsuku lapho uMongameli Donald Trump athi ibandla eliphikisayo elamaDemocrats lizama ukuqilibezela kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngoLwezi. Lanxa kungelabufakazi abuphayo, uTrump uthi amademokrasi asekela uhlelo lokuvota ngeposo abantu bebanengi ngoba ele njongo yokudlelezela. Uthi njalo le yiyo yodwa indlela anganqotshwa ngomnumzana Joe Biden. Amademokrasi wona ayakulandula lokhu esithi ukuvota ngeposo luhlelo olusemthethweni oluvele lukhona lanini. Umthethwandaba wona izolo walele uhulumende kaTrump ukuthi aguqule indlela iposo esebenza ngayo. Usithi lokhu kungaphazamisa ukuhanjiswa kwamavoti ngesikhathi sokhetho. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuthi uthini ngodaba lokuqilibezela olwethiswa amademokrasi ngumongameli Trump.
Ingozi enkulu umongameli uTrump azayitshiya ehofisini ikuthi lanxa esephumile abantu bazasala bengasathembi indlela yokubusa, indlela yokubuswa, indlela yokwenza ngokuphathelene lemibuso esingathi thina i-democracy lama-democratic institutions. Nxa ngabe abantu bevuka betshelwa ukuthi bangaluthembi ukhetho, bevuka betshelwa ukuthi ukhona ofuna ukudlelezela, kuyangena engqondweni zabo khona lokho ikakhulu abalandeli bakhe. Kuza kwenza ukuthi ukhetho lokhetho kusuka kusiya phambili nxa uTrump sowaphuma ehofisini lungathembakali. Kuza kufa indlela eqakathekileyo umbuso wentando yabantu uphila ngokuthi uyathembakala. Engingathi mina survival ye democracy depends on the trust and confidence of the people in democratic institutions. Without that, akula ndlela yokuthi abantu i-democracy ingahlala ikhululekile izinze. Yikho lokhu Trump aku-undermineayo, akudilizayo. Yiyo ingozi azayikhiya eMelika. Izabe sifana lamanye amazwe nje omhlaba ohlala kuphikiswana kuxokozela.
Amathuba akhe uTrump okunqoba kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba akhe abonakala mancane, yebo kambe kuseselezinsuku kusiya phambili, kodwa nxa uwaqathanisa lalokho ayeyikho khona ngo-2016, hayi kabonakali emakhulu. Ulakho ke ngokunjalo ukuthi ehlulwe kulolu khetho, ithuba lokuthi anqobe lincane kakhulu.
Aga Biden ke
ithuba lika mnumzana uBiden lokuthi anqobe ukhetho leloluzayo likhulu kakhulu nxa uliqathanisa nje la sekuqaleni komnyaka kumbe uqathanisa la nyakenye nxa nje kwakukhangelwa ukuthi kambe ubani nxa engaphikisana lo Trump ungahamba njani. Okwamanje amathuba akhe mahle, kodwa ke kusekhona izinsuku ezinengi phambili ngokuba sikhuluma nge-6 weeks into enjengaleyo. Kunengokungathi intsha kusenga okungenza abantu babalekele uBiden baye kuTrump. Kunengokungatshintsha njalo okungenza ukuthi abantu akade bona labo abasekela uTrump bambalekele ngobuningi baye kuBiden. Yikho ukusebenza kwedemokrasi lokho. Kodwa njengoba sizwile sike sakhuluma ngakho ukuthi kukhona olokhe khonona uTrump esithi ukhetho lingaluthembi. Kusho khona ukuthi abanye abantu basengazihlalela mhlambe ngabasekela uBiden bathi hayi sesinqobile basukume ngobuningi abakaTrump ngosuku lokhetho agcine enqobile. Kanti kabakhe abanye sebengahlali uTrump bathi awuncede ukuvota njengalokhu uvele kuthiwa kuridiwe. So kule ngozi zona lezo kodwa kuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. So kuphele iviki kungela muntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ejajulelwa ngabantu abanengi. Uhulumende uthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange-$17,000 ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga. ikepa izetsitu iti imali ekondileyo $49,000. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa uhulumende esevula izikolo akalahlelo lokuphatha umkhuhlane we-COVID-19 aluba nawuthe wahlasela ezikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.